Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 kuNhlangula 2024 nguKip Stube. Endabeni zethu namhlanje
kulama-parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba-willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they put up ama-conditions athile. For instance, i-condition ka-Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs.
Kubunjwa uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zithola zibhoda kwezinye indawo, amadamu asethile sokusela udaka, zingena phakathi ziyabanjelwa, zithola zidosa, ezinye sezifela phakathi.
Sezisifa inkomo emadoleni South ngenxa yokuswelakala kwemadlelo lamanzi. Namhla sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezisebenzisa ontshelezane ezilubhekise kwele Kenya. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokubunjwe uhulumende omutsha kwele South Africa kungaziwa ukuba bazaphathwa njani abadabuka eZimbabwe abakulelo lizwe. Ibandla le-African National Congress libambisanele le-Democratic Alliance, Inkatha Freedom Party kanye le-Patriotic Alliance ekubumbeni uhulumende okhokhelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa. Lehluleka ibandla le-ANC ukuthola amavoti kukhetho olusanda kuqhutshwa eneleyo okubumba uhulumende lizimele. Abadabuka eZimbabwe bathi akwaziwa ukuba ukuza bazaphathwa njani kusiyafika ukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe nomnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Simbonile uhulumende ebunjwa izolo ngokuelekthwa kukaspeaker we-ANC lo-deputy speaker we-DA lo-president we-ANC okuhlanganisela kuma-province anjengase-KZN lapho kukhethwe uspeaker we-ANC lo-premier we-IFP. So kukliye-ke ukuthi kule coalition ye-IFP DA le-ANC lanxa bona besithi government of national unity, I think bazama ukusebenzisa amazwi ukuthi basiqile nje kuphela yona yi-coalition. Kulama-parties ke anjengabo Patriotic Alliance aba-willing ukuthi bangene kuleya coalition, but they have put up ama-conditions athile. For instance, i-condition ka-Gayton Mackenzie ngeyokuthi is either uyanikwa i-ministry ye-police or i-ministry ye-home affairs. I-issue athi ufuna ukudila nayo yile abayithi ama-illegal immigrants. Asazi-ke ukuthi bazakwenza kanjani, because I think kulama-policy differences. I-DA siyakwazi ukuthi, for instance, kuma-permit holders, ama-ZEP, i-DA ithi labo bantu kabanikezwe ama-permanent residents. Whereas ANC iri under pressure from opposition so bebengathi bathule ngayo, kodwa siyazi ipolicy yabo.
Ye nxa siyangela khonapho ke ubona njani i-Patriotic Alliance ngacina ngeni le ithatha khonokho kubese kusenzakalani kulabo abadabuka eZimbabwe lakoma imazwe?
Well, I think i-Patriotic Alliance has little understanding of i-government ukuthi u-minister akayenzi ma-decision yedwa. Ama-decisions or ama-policies akhishwa ngu-minister ngama cabinet decisions. So if you have an idea njengo minister, you bring it to cabinet, if it's approved, then it can go out. So mbone ngani ba overzealous balokhe beku election mode, ku campaign mode. Ku campaign mode ungathi into ezinjalo, kodwa uma usuku uhulumende njalo usudila lama issues awe policy alama precedents awe court, for instance sile silama constitutional court judgment ahlanganisela abantwana bama-foreigners that they still have to implement. So kuzaba nzima uma sebe uhulumeni ngaze baphiwe lawo ma-department abafunayo. Ungakhangela bangaphiwa amapholisa ukuba lipolisa which utho fa lubopha abantu ubafake etracking ubadeport kulama processes legal processes that have to be followed so it's not as easy as they think ukuthi hamba udopa abantu esiphithini uthi wena you illegal you arrest and deport kuzaba nzima kakhulu
lo ngumnumzana Phojoni Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo ubekhuluma neStudio 7 eseJohannesburg kule South Africa. Wezemaphandleni sezifa inkomo esabelweni seMatoreni South ingakhulu ebolilima insiza leGwanda ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi kubika uAlbert Ncube.
Kuleso miso esikhulu lonyaka eZimbabwe esangele isikhudumezi somkhathi eseEl Nino esenza izulu lingani iphosa elizweni lonke lakwamanye amazwe. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi sevokole insiza uthi ukutsha kwamadamu amaningi kulesi siqinti sekudale ukuthi inkomo zife ngoba sezibanjelwe emadamu agcwele udaka.
Inkomo azisela kudla, azisela manzi, zitshona zibhoda kwezinye indawo amadamu asetshile sokusela udaka zingena phakathi ziyabanjelwa zitshona zidoswa ezinye sezifela phakathi. Hayi umuma wakhona ubuhlungu kakhulu asikwazi ukuthi singenza cebo bani ukuthi ngathi siyathola amanzi loba sisikhuphe kulokudla okulutshwane kube ngcono manje konke kakusekho hayi umuma kawumuhle.
Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi seMatobo la uthi simo sibi kakhulu lonyaka.
Indawo yakithi lesomiso esibuhlungu ngoba lonyaka kubi ngendlela yokuthi alizange nje vele libe enough izulu kumbe ligcwalise amadamu okwenzela ukuthi ngalesi sikhathi kweminye iminyaka siyabe sisetha amadamu ethi abe sakugcwele inkomo zingahambela amanzi. Ngalesi sikhathi sebusika amahlamvu ehlahla sethinta itheka sezwakhuma phansi.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila kawa 13 eGaranyemba uthi sokufe inkomo ezimbalwa esigabeni sakhe njalo ezinye sezicuba.
Isimo senkomo sivi esezifile sofa lapha zibulawa yikhona lokhu ukuswelakala kokudla. Ngithole abadala bantshela ukuthi ziyakwana ezinhlanu sofa kodwa ezinye sezivuswavuswa okuvele kungasobe kuzincedise njalo. Akuhle kubuya ukudla kathesi kulokuthi kuye abantu sebebelwe zinkomo kuyaba kungasancedi lalezo ezikhona iquality yazo eyabe ingasavuseki.
Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima lwe-Agritex eMatabeleland South umnumzana Zondani Mchemwa uthi imbiko asebeyitholile iveza ukuthi sekufe inkomo ezingama-23 ebolilima kude Gwanda ezilitshumi lanye sezibulewe yindlala. Kusukela nyakenye inkomo ezifika inkulungwane ezilitshumi 10,000 sezafa esabelweni lesi ngenxa yendlala okulinani elikhangelelwe ukuthi lizaqonga okumangalisayo lonyaka. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Marobi ukhala ngokutshontshwa kwezifuyo kulomhlubulo ekhuluma esikolo seManama kuviki edlulileyo lapho umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahadi abesethekelela khona ukuyakwethula isipho sama-laptop. UMarobi uthi kusasa yabafundi laba iluvilibana ngenxa yamasela atshontsha inkomo eziyizo ezithengiswa ngabazali babo ukuze baye esikolo.
Abantwana laba abalapha kungenzeka ukuthi next term bengaphenduki ngani ngoba inkomo zaboyise eziyizo ezithengiswayo zibhadalisa izi sezitshontshiwe ngani ngoba ibhanga labantu bakulumango zinkomo.
Ukutshontshwa kwezifuyo ezibaliswa ubabhemi kanye lembuzi ubhahele esabelweni lesi kungenani lezijeziso ezethula imithethwandaba kulabo ababanjwayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngoba manje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane womvimbano wona uhulumende athi usubhahile elizweni. Lowe influenza, sixoxa lo Councilor Ntombi Zodwa Khumalo weNkulumane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhanselini yakoBulawayo. Sizakuzwa njalo unkosikazi Constance Shumba, obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso yeHarare Residence Trust. Umqalisiziba nguMakhumalo.
Ngalo umkhuhlane esikwenzileyo lesiqhubeka sikwenza ikuxwayisa abantu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane. Sigcizelela kakhulu ukuthi bengathuki becabangela njalo ukubana i-COVID-19 kuyiflu nje, kodwa sinanzelela njalo ukubana le influenza yabadala bebebiza ukuthi i-Fraser naye uyileyo. Ngakho siyabaxwayisa kakhulu ngezibonakaliso zalo mkhuhlane ezingaba njengezibonakaliso zeflu ebesiyijayele: ukutshaywa likhanda, amakhala agijimayo, amakhovula ngamanzi, ukutshisa kwemzimba, iqhuqho, ukuphelelwa ngamandla, ubuhlungu bezitho zomzimba ikakhulu emahlanganweni ezitho zomzimba, okugcina kusiba lokukhwehlela kwezinye izikhathi. Bese sikhuthaza-ke njalo ukubana bazivikele ngokugqoka okugudumalwayo nokuthi bangatholakali ezindaweni ezilabantu abaningi kakhulu, sibangaze bavama kakhulu ukuthi baxhawulane njengoba sithile ukuthi bafanele bageze njalo izandla. Bese sikhuthaza ukubana xa bethe bahlaselwa yilo mkhuhlane kufanele banathe kakhulu amanzi. Lezi zinto ezinjengabomazomo, bethole izithelo lezi esithi low vitamin C, ezingaba njengamaholontshisi lama-lemon. Njalo bese bevakatshela lamakhemesi aseduzane ukubana bathole le mithi engabancedisa. Siyakhuthaza-ke ukubana sebekhulile laba sebedlule iminyaka engu-65 xa behlaselwa lolu qhuqho lalo umvimbana, baphangise ukuthi bavakatshele ezempilakahle eziseduzane kanye labantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu, lababa bavele ndlela thize bele minye imikhuhlane evele ihleli ibakhathaza, enjengomkhuhlane wethukela, imikhuhlane yemvukuzane i-cancer, imikhuhlane yokuvaleka kuphefumula enjengabo-asthma, kanye imikhuhlane ephathelene nenhliziyo engaba njengabo-BP. Okungenziwa ukuthi sinanzelele kakhulu izibonakaliso zalo mkhuhlane, sincedisana lo hulumende wethu wangaphezulu, sincedisana njalo lo hulumende wethu ezabeleni local authority ukuthi siqhubeke sixwayisa abantu ngezi bonakaliso zalo umkhuhlane lesingathi thina isihudo, ukuthi umuntu engazibona esesiba esiyisiya ngaphandle egidiniswa isisu kabili kumbe kathathu kungakadluli amahola angamathumi amabili lani sokutshengisa ukubana isihudo. Njalo sithi sigcizelele njalo ngezibonakaliso ezokubana umuntu khanya esephelelwa ngamandla, ikakhulu abantwana, ukuwela kwamehlo, ukuwela kwenkanda lokuhlanza.
Unkosikazi Shumba uthi le Harare kulohlupho olufanayo njalo luphatha kubi abesifazane.
Being affected with this flu because they are the most people who are vulnerable.
Abesifazana baphatheka kubi kakhulu ngalo mkhuhlane ngoba yibo abalondoloza imizi labantwana, kubaphatha kubi lemoyeni. Abanye baze babe lemikhuhlane e-BP. Lanxa sibiza imihlangano bagcina bebalutshwana abesifazana ababuyayo ukuthi bezokuzwa ngendaba ezibathintayo ngenxa yokuthi babenakekela abanye. Sifisa ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu belatshwa ngaphandle kwembadalo ukwenzela ukuthi abaningi bethole usizo kule imikhuhlane. Oliver Lelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Ungadinwa kusasa othi sizwe udaba olulandelayo. Ye, uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlake silothando. Ake sizwe ukuthi uthando ngubani, isibongo sakhe njalo ukuthi wenzani khona manje. Thando, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibizwa nguThando leNkosi Thuma, ngizalwa eNkayi. Ngikhulisele eBulawayo. Okwamanje ngithova ibhayisikili from eSouth Africa and then ngiyosuka eKenya. Leyo yisizini yami yokuqala.
Singathi khonapho uhamba lobani?
Ngihamba lepartner yami.
Ubani?
uVusumuzi Mkandla.
So akusitshele ngohambo lolu vele lumayelana nalani?
Uhambo lolu ngesikhathi ngikhula benginesifiso sokubona amazwi and then angikhona ukuthi ngiye esikolo sakhona so ngaqala ubukela nje iYouTube ubukela nje abantu ngabona ukuthi kunamantombazana awu 2 awe Kenya ade betravela from country to country okutsho ukuthi bebehamba ngendlela so lami ngaba inspired ngakubulela khonokho abakwenzayo ngathi hayi lami one day ngizazibona ngisiya eGhana ngizazibona ngisiya eKenya ngizazibona ngisiya le so last year ngithe ngihlangana nepartner yami uVusumuzi laye ngamthola ukuthi naye vele ubefuna vele laye ukutravela kodwa na yena yenza lotshana kwe-hiking ethatha ama-track esiya kwelinye ilizwe so zase sibona ukuthi no kungaba ngcono ukuthi sithenge amabhayisikile ngoba besibone labalungu laba abasuka e-Europe bechova nabo amabhayisikile e-Africa so ngathi hawu ma nawe bekhona ukukwenza lathi siyakhona ukukwenza so ngathi ya siyabuka nje umhlaba siyafunda okuningi ngama-cultures wethu awe-Africa yethu
singathi-ke lisuke nini lapho lisuke khona besekapa yini kumbe lisukele ngaphi njalo liyafika nini eKenya khona
sisukele eJohannesburg eSoweto sisuke mhlaka 10 April saya eLesotho saya eSwaziland saya eMozambique manje siseZimbabwe eKenya sizofika ngabo September
manje lesabi yini njalo ukhona umuntu olifakele imali ukuthi likwenze khonokho
hayi akunabantu abasifakele imali isponsors asitholi kodwa nabakhona laba besingathi mebhizi ngathi asila kudla bethi hayi sizolifakela lokho sinakho okuncane ukuthi sithole ukudla there and there
kathi silingaphiwa ngikhona njalo lizasuka nezibabo
manje siya eKwekwe siseduze nokuya eKwekwe okutho ukuthi namhlanje silala seKwekwe and then kusasa sishone siseKwekwe bese sisiyavalelisa umama kaVusumuzi eGokwe base sibuya sesiya seseVictoria Falls sesiphuma nje sesisiya eZambia
ye namhlanje kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba besixoxa ke lo Thando Mjuma udabuka khona ngale-ke eMkayi khona manje usemgwaqweni uya kwele Kenya uhamba lomkakhe sibili bakhanya ngazani bathakazelela uNtshelelezane basuka-ke eJohannesburg babhodabhoda kwamanje sebeke kwele Zimbabwe ye baphisa ukuthi libaxhase phela ye zamane lingakuzama sibona ukuthi kungenziwani hayi-ke kwalamhla sima lapha-ke kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela abathandekayo ngibingelela nabasakazi be-Studio 7 bonke ngithi-ke mina ngimujuda ejani ozalwa elipane under chief menyezo kodwa-ke ukuhlala okwamanje ngilana emzansi so ngiyamangala nje nxa ngisizwa iziphathamandla zinhlanganiso ebusayo zithi bona akula muntu ozabulawa yindlala abantu baholisa ukudla akusiqiniso lelo angekibili bethi baholisa abantu benika abantu ama-5 liters awomumba bethi baholisa abantu kubasiza ngani abantu lokhu otherwise vele kufana lokuthi nje bayekele ngoba ma ungathi akugayisa ngeke kuphume esigabeni lokho ngiyabonga
Studio 7, sarubonani lonke linjani, hayi siyaphila thina, siyaphila kakhulu masakazi wethu. Siyabonga usethulela izindaba, sizithola zishisa. Studio 7 siyakhala lapha ngomongameli wethu. Abantu bayafa la emakhaya, babulaya indlala, kanti abantu bazophila kanjani bengatholi usizo. Yebo phela siyezwa kuthiwa uyavuma ukuthi indlala ikhona kodwa phela ubasiza ngani abantu bakhe akula kudla abantu bayafa izingane zisaye nasezikolweni ayikho nje into ekhona esingathembela ukuthi uhulumeni wethu usimele cela mpela lisincedise lani khona ngapho ngombiko uhambe uzuyefika kuyo i-Emerson ye siyakhala mpela ikakhulu esigabeni sakithi ngapha eMathabeleland hawu kade sonani thina sonani lathi singabantu yekele sikhulumele impela ngiyabonga igama ukhulekani ncube esigabeni senkaya
ninjani emsakazweni we-Studio 7 ngiyajabula nami ukuba semsakazweni cha into engiyifisayo ke mina ngifisa ukuthi mhlawumbe mangabe ilizwe lingalunga mhlawumbe kube khona imisebenzi khona sizokwazi ukubuya nathi esemazweni mina ngiseGoli igama ngiwebster ngakwaNdlovu ngibuya emaphane eWilongi ngaphansi kwenduna uMathema lapha ngiyabonga
siyabonana kuStudio 7 abasayazi labalaleli uLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya esh sithembe ukuthi iSouth Africa mbeni njengoba isile government of unity engxenye izinto zizatshintsha zibe ngcono lapha eSouth Africa njengabantu abalindile amapemithi esingatholiwe siwathole amapemithi njengoba nje iDA yathembisa ngabe kuthiwa ngabe kuya ngabe ngabafaka yona iDA kuminister of home affairs sithole wona amapemithi sithole indlela zokuhamba sisuka lapha sisekhaya kunzima kuleli lizwe laseSouth Africa ma ungala amaphepha everyday lapha amaveni siyabone layitsha abantu ngiyabonga la ngiyabonga
njani msakazeli khuluma lo Mzandara Mzandara ungwenye sithela khulumanzethu kwanye ezibheke ingathi esangwela ipani esigabeni segulungane edaluka msakazi nesikhalo indaba kahulumende le yaseZimbabwe le kuzima eZimbabwe emsebenzi ngokutholakale njengendlala ebhahile emathebeleleni ngale bhahile ibhahile endaweni yaselupane ngalesemi lokusi ngale kuzima kuzima bayakhala abantu ngendlala ngapha langapho uhulumende akukho oncedisa ngakho abantu bahleli nje beza beni benikeza abantu bebhala abantu kodwa siziboni lezo nhlelo ezifikayo asiziboni siyakhala msakazi nathi singabantu nje siyintsha siyintsha yakwase kuyawela eZimbabwe nje kube umandle kuba sikho emazweni kube sisekhaya nathi kube kukhona apho esibambabamba khona msakazi ngingajabulela nama ukukhuluma emsakazweni Studio 7
njani njani mas basakazi we-Studio 7 okhulumayo umsandazileyo Dube Ndlovu khuluma ngisejohannesburg eSouth Africa angifisa nje ukuthi iZimbabwe nayo ikibe le mithi ezibhedlela lemigwaqo kuyilungise abantwana beke befundiswe ngokuzwayo abantwana befunda indimi zabo ezikolweni nxa ngemathebeleni ndafundisa indebeni lo titsha wemashonaleni ndafundisa emashonaleni ndiyemathebeleni ndiyafundisa emathe abantu abepebekwazi ukufunda wawugrade one afundiswa lishona abeseshoneni ugrade one shuka ubena zawukhula ekwazi umntwana ikho engifisayo ngiyabonga
angibingelele Studio 7 ngibungelele abasakazi bethu Studio 7 ngenjani nonke nje hayi mina nguRichard Bango Dube ngila eSouth Africa ukuzala ngizala eZimbabwe eBambazi hayi mina ngikhala kakhulu mani hayi ngecembu lami lama-Warriors ngilandela kakhulu ama-Warriors manje bengibabukile bedlala e-Orlando manje hayi ibhola yakithi alisekho isekho ibhola yakithi ngizithi ubuhlungu ma ngibona icembu lakithi lalidume kakhulu sasenakwo dlala ukupita babedlala kanje manje sedlala ngaleya ndlela bengiyile e-Orlando ngalibuka phela hayi ibhola lisekho ezongokusathatha abantu bepolitiki befaka ukuthi babambe izifo akukho la siyakhona kanti kwazi singafani namanye amazwe afana nabacameroon ukuthi izifa ibanjwe ngama-former players hayi ukuthi izothatha umuntu wepolitiki nje into yabamba izifo hayi ngendlela engibona kakhulu hayi ibhola lakithi alisekho sinama-talented player phela manje hayi hayi ezongeni sethathela amakhehla laba epolitiki niyabamba izifa akukho lapha siyakhona kazi danisa kakhulu ma sibona amanye amazwe ephuma kahle kanje ileti ilizwe sinama-players singabuyeluku sibheka amanye amazwe maratnathi sineqembu lethu lama-Warriors esilithandayo lidlala ngale ndlela engalibona lidlala ngayo e-Orlando
ye laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezela imilayezelo yabo-ke WhatsApp sicela abantu ukuthi bake bekhulume ngodaba lolu lwenkomo esezisifa njalo ezinye sezicuba emathebeleni South siboneke ukuthi abantu bathini kufacebook upatrick maphosa uthi next kuyalandela abantu sazahlupheka elizweni lethu bantu benkosi ublessing sibanda uyabhala uthi kathi uhulumende ukuphi kona manje abalimi behlupheka kangaka phela kumele phela abantu uhulumende angenele ngoba le yinotho-ke yesizwe ngenela bo senzo zethu inkiwane uthi ngeke kulunge eZimbabwe silababusi abanje khanya ngazani yibo abavala izulu singazikhonapho-ke inkiwane kuzobuya-ke uvera uthi uhulumende ungaphi kusenzakala konke lokhu kuzobuya njalo ugugu lethu faith patience uthi abantu bemathoeland liyamangalisa indaba lingathengisa inkomo lisale nje lokulutshwane ligebhe izibholane lenze kuyizinto kunjalo kuzethi phela lilwisane le drought kumbe libe lenkomo ezilutshwane kulokuthi libe lenkomo eziningi. Siyakuzwa kakhulu Mpongo Katsheni Ndlovu, uthi lokhu zokufuna kungisibindi ukukhiphe zonke izalukazi usale lamathokazi namajongosi. Uzobuya-ke umakendisibanda ukuthi ngibona zani-ke into engabanhle ukuthi umuntu aflode inkomo zakhe. Lo-ke ngumbono kamathi Mthembu uthi esh inkomo zaphela ngalo 20 thengisa 10 usale bese uthenga ke ukudla kwenkomo. Ye kunjalo. Kwamanje-ke sike sizwe abaculi silo mculo wethu namhlanje uthi sizwe ukuthi uthini.
Salibonani balaleli, igama nguPrecious Diana, ngibuya eNkayi ngokuhlala ngisendaweni yaseCape Town. Umculi wegospel, ngicela kakhulu uxhaso lwenu kulendlalade engilikhiphileyo elitsha elilesihloko esithi makwenzeke. Ngicela kakhulu uxhaso lwenu njalo besicela kakhulu uxhaso lwenu kuma festival esizowenza eNkayi azobe ekhona endaweni eziyi-5. Abalesifiso sokungixhasa emculweni wami bengathatha inamba zami zithi +27 84 85 25503 +27 84 85 25503. Ngiyabonga balaleli.
Sekufisela inhlanhla kakhulu Prestas Diana khona ngapho-ke kwele South Africa. Sizehlukane zihlobo sesikhangele ezinye zenhloko zendaba ezikhokhela. Kubonjwa uhulumende kwele South Africa kungaziwa ukuba bazophatha njani abantu abadabuka eZimbabwe. Sezisipha inkomo eMatoran South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.